umhlangano lo phakathi kwe-IGAD East African Community le-SADC yangapha Southern Africa umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kuthiwa kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakho nangubani, ugagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Chisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi asegoma. Lawe msebeni ule nkinga. SADC thina njenge SADC lathi asilamandla, we are weak. Kutsho ukuthi nxa bengayitshelana iqiniso esithi ngesikhiwa i-peer review mechanism, kuzaphuma into eqotho lapho.
Nxa sesikhangela-ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame, ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo?
Lo ngumfundi umbuzo omhle kakhulu, bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo osobhizinisi abaningi abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu. UGagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethatha ekwembiwa baye bekuhambise eRwanda, bengayekela ukuzwisisana, bengehlule ukuhlala phansi, izakuhlala iyingxabangxoza. Sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswane imilotha, laba abe-politics kabalungisi i-politics, abemnotho welizwe kabalungisisi umnotho welizwe owe-DRC.
Kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho?
Akungeke kuphume, awusoze kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke. Ye, bayiziqholo. Yikho ngina ngisithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacadwe iqiniso, kungaphuma something. Kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasoze baphumise lutho. Lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso, balibambe iqiniso ngentamo bezwanane. Yikho ukuza phuma lutho. Okwakhathesi nje anginathemba mina.